Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje umholi weZEC umnumzana uThloyile Silayigwana uthe iCommission yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Silayigwana uchazise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncindiza kukhetho lwalonyaka.
Meli bePhalamende futhi ke esikolweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncindisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilaka nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe iza kupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba bafuna ukuncintisa nxa sikhangele laba bafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abazabakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe labantu abamsekelayo abalithumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Kuthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bephalamende i-National Assembly kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kuconstituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Kuthi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele labo njalo babe labantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo ward abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo alabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama-candidate laba balamaphepha ayeneleyo yini, kukhangelwa ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama-nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters roll. Sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU-PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba ilo phela ibandla elakhulula ilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa ku-ZANU-PF, kuyasetshenzwa.
IZEC ithi sithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa we-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele iZANU-PF. IZEC ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula, isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba kuvotwe ngokuthula. USlayigwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalungu ayedale ephalamende laweSenate abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye namakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli amaphepha abo azahanjiswa edale High Court eHarare. Ukuthi abafuna ukuba ngamalungu ayedale ephalamende bazakusa amaphepha edale likamantshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.